siyabonga Jonga Lomavelas. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 11 kuNkwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Abane ngabahlala khona ngale bayakhalaza. Uyathola ukuthi iklani yonke ayila. Izithupha ayila ama-birth certificate. Bekhalaza ngokuthi bona into zabo ezinye zabe zatshela endlini ngezikhathi zegugurawundi. Akusela muntu owayenza i-follow-up ngoba ngabantu vele abahlalela khatshana namadorobha besesaba ukuthi mangene edorobheni.
Kwenziwa inkuthazo yokuthi osikomichi bemandebeleni baphume le ndlela engasiza abasinda kumbhuqazwe kugugurawundi ukuze bathole ingwalo zokuzalwa lezithupha.
Into zikangela ukunjenje into sezimile mpo abantu sebesiphi imbeya ngoluthi asazi ukuthi vele eliphumayo kusasa liyaphuma kwilathi. So sabe sithathelana abantu bezalo bengamahuquluzi benoto. Sidinga umuntu ozaguqula inhlalakahle kaZulu.
Umthethwandaba we-High Court ulahla isicelo sikamnumzana Bernard Manyenyeni, umeya weHarare, esokuthi abuyiselwe emsebenzini ngokuphangisa. Amapholisa eBotswana athi asephezu kokucubungula udaba lokubulawa kowayeyisiphathamandla senkampani yeZimbabwe, unkosikazi Shingayi Dliwayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umthethwandaba we-High Court lamuhla ulahle isicelo sikamnumzana Bernard Manyenyeni, yena omiswe ukuba ngumeya weHarare esokuthi abuyiselwe emsebenzini ngokuphangisa. Umnumzana Manyenyeni umiswe umsebenzi kunsukwana ezedluleyo ngumphathintambo obona ngentuthuko yezabelo, umnumzana Sevia Kasukuwere, emethesa icala lokungalaleli imilayo yakhe. Amagqwetha kaManyenyeni athi azaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba we-Supreme Court. Umanyenyeni lilunga le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxela umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, unkosazana Thabita Khumalo, yena osole kakhulu ukungenela kwebandla le-ZANU-PF kumakhansile akhokhelwa yi-MDCT.
Bafuna ukuthi uZulu aqine sechothoza iMDC esithi amakhansi labo ngabayenza umsebenzi. Bona beyibo ababuya bezothela ithebe-thebe umzekeliso wokuthi kulesikhathi abake babuya lapha kwathiwa abantu abanezikweleti zama-rates lamanzi lingasabhadali i-council ikayiqoma izikweleti lezi zilahlwe. Yena uhulumende wehluleka ukuthi imali yangikhona aphi i-council kwaba lesikhathi amanzi ayesesihlupha lapho kubulawayo. Kuludaba lokuthi yibo abafika bakuthelela idoti bese kusolwa thina angaze dingazani i-council ye-MDC kayiyazi umsebenzi. Yona senza umsebenzi kuzwa bona besenzela ukuthi bayenqoba kuketo beqambela abantu amanga.
Ukodwa uKasukuwere uthi ulwisana lo kungethembeki njalo kundaba kaManyenyeni ulwisana lo muntu oyale ukulandela imilayo yakhe.
Ngaliphi? Ngoba uManyenyeni belingelo lokuthi akhethe uTown Clerk ayabe ebona ukuthi uzakwanelisa ukuthi asebenze ngendlela ibandla le-MDC elisebenza ngalo ukwenzela ukuthi izinto zihambe. Sonke sikhangele ukunjenje into sezimile mpo abantu sebesiphi imbeya ngoluthi asazi ukuthi vele eliphumayo kusasa liyaphuma kwilathi. So sabe sithathelana abantu bezalo bengamahuquluzi benoto. Sidinga umuntu ozaguqula inhlalakahle kaZulu waseHarare konale ukuthi abe ngu-Town Clerk. Yena yini indaba efuna ukuzidingela yena izano ingayisiyo eku-council, i-council ekhona eHarare nge-MDC. Silelungelo lokuthi sikhethe umuntu ozasebenza lathi.
Lo nkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli se-MDCT.
Ikhasi le-Facebook le-VOA Ndebele liqhuba umncintiswano wamavidiyo abaculi bomdumo we-hip hop besenza i-freestyle Ndebele rap ngoNkwenkwezi 2016. Lapho abaculi abaphiwa khona ithuba lokuthumela ividiyo yomzuzu owodwa lengxenye betshaya isitayela samahhala. lawa ama video azabukiswa kuleli khasi njalo ungathola ama like amaningi uzothola umvuzo we radio yesola lethuba lokungena uhlelo lwewoza Friday lapho esixoxa labaculi sidlale lengoma zabo emsakazweni ukuze abantu bazi ngomculo wakho. Ungakhuthwa yileli thuba, thumela yakho ividiyo nge-email ku-studio7news.com loba ku-WhatsApp ethi 001202465038. Ngizaphinda njalo 001202465038. I-Studio 7, umsakazo okulibazisayo lokunikeza indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Iqula lekomiti yedale lePhalamende yeZimbabwe ebona ngendaba zasekhaya lamhla ihlangene labo skomichi besigabeni seMandebeleni kule nkuthazo yokuthi oskomichi baphumele indlela engasiza abasinda kumbhoqazo weground ukuthi bathole ingwalo zokuzalwa lezithupha. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Usikomichi wedolobho lakobulawayo unkosikazi Jane Peterson uchaze ukuba ihofisi yakhe ayinazindlu zokusebenzela njalo laleyo eyokuthathisa izithupha elokitshini lemagwegwe ayingavulwa ngoba bengela ndawo yokusebenzela.
Inhlupho ezinye esizithola yikuthi vele amahofisi ethu mancane, indawo zakhona azitholakali, especially thina kobulawayo. Akula u-City Council ngasinikanga indawo yokuthi sisebenze.
Uchaze ukuba balendlela abaphenya ngayo ekusizeni labo abalahlekela zingalo zabo ngesikhathi seGugurawundi, ethi lenkokheli zomdabu ziyanceda uma kufika kuleyo ndaba. Unkosikazi Dr. Sibanda, olilunga ledale lePhalamende emele inzika kabulawayo, ucwayise osikomiti ukuba baphume lendlela ezasiza abantu abaphathwa kubi ngumbhuqazwe weGugurawundi abalokhe bebhekane lobunzima bokuthola ingwalo.
Abaningi abahlala khona ngale bayakhalaza, uyathola ukuthi iklani yonke ayila izithupha, ayila ama-birth certificate. Bekhalaza ngokuthi bona into zabo ezinye zabe zatshela endlini ngezikhathi zeGugurawundi. Akusela muntu owayenza i-follow up, baba ngabantu vele abahlalela khatshana namadorobhu, besesaba ukuthi mangena edorobheni, besesaba njalo lokuthi babuyele emakhaya. So i-challenge yona leyo vele ikhona, iyaphila. So besikhangelela ukuthi u-registrar abe nguye osukayo la aye ku-ground aphathise abantu bona labo. Kusukela abadala abakhona kusehla nabantwana abazalwayo kuleyo klani abaphathise ukuze bathole incwadi zabo, ngoba lilungelo labo. Kukhona esisekelweni sombuso, sivumelene sibhalisekele esitsha sombuso ukuthi lilungelo lomzimbabweni wonke ukuthi athole incwadi zabo.
Usikomichi weUmguza unkosikazi Edna Moringa uchasise ngobunzima ababhekane labo ekusebenzeni, ethi kunje indlu kasikomichi enkayi ayikapheli ukwakhiwa kodwa abantu sebeqalile ukuthatha impahla zokwakha ngoba imali yasuka yaphela lomsebenzi ungakapheli.
Imali yasuka yaphela ukwakha lokho kungakapheli. I-building esimile njengento eyabi simile kungasela muntu osebenza khona. Kuyenzakala ukuthi abantu baqalise ukungani sebefuna ukuthatha izinto khona.
Uqhubeke ethi abantu bahamba umango omude ukuze bafinyelele emahofisini kasikomichi. Njalo lonyaka kuzaba nzima ngoba abantu bebhekane lendlala.
Yiprovinsi elemimango emide kakhulu okuhlezi khona abantu. Ama-sub-office ethu esilawo malutshwana nxa sikhangela imimango ehanjwa ngabantu. Nxa ama-sub-office lakade engengezwa ukuthi abantu bahambe imimango emfitshane, ukuthi umuntu ahambe noma 5 kilometers ayethola i-office lapha angabhalisa khona abantwana.
Iningi labantu eZimbabwe ikakhulu abasuka eMathebeleland North abanazithupha kunye lencwadi zokuzalwa ngoba amahofisi kasikomichi akudela lapho abahlala khona, njalo amanye awalamandla kagesi okwenza ukuthola incwadi kube nzima. Osikomichi bobabili bacele ukuba uhulumende aphendukise uhlelo lokuhamba bethathisa abantu izithupha lamaphepha okuzalwa emakhaya, ngoba ukugada kusuka kudulele abantu kwedlule imali yokuthatha amaphepha. Lamahofisi abosikomichi aselindwa ngamapholisa ngemizamo yokwehlisa ubuqili, i-corruption. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumele lo moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Abaphila ngokuthengisa bakhuthazwa ukuthi bazikhuphe imali zabo emabhanga njengendlela yokubamba ngamandla uhulumende ukuthi ehlukane lemithetho yakhe ebikwa isibulala umnotho welizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lenkuthazo iphume emhlanganweni owenzelwe eMedia Center lamhla ukubonisana phezu kombiko kasibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank uDr. John Mangujika wokuthi uhulumende useza kwethula imali yephepha yohlobo lwama-bond notes. Abekade bekulomhlangano batshengise ukukhathazeka ngaleli nyathelo bethi kufana xathu lalokho okwake kwenzakala lapho uZulu elahlekelwe yimali ekusetshenzisweni kwama-bearer checks. Umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eZimbabwe National Informal Economy Network, uMnumzana Promise Mkhwananzi, uthi liyethusa inyathelo eselifuna ukuthathwa nguhulumende ekhuthaza uZulu ukuba angaze avumela kusenzakala lokhu kuhle kuqale ngabezomvikela baveze ukungajabuli kwabo ngalokhu.
Laba abasebenzela uhulumende imali zivalo zifakwa kuma-account direct, so abanelisi ukuthi bangafaki imali zabo kumabhanga. Kodwa abangenelisi ukukwenza yikwala ukwamukela imali le entsha elethwa nguhulumende efana lama-bearer check esasilawa kudala lawa.
Abameli benhlangothi ezehlukeneyo zempilo bakhuthaza uZulu ukuba akhankasele ukubekwa kwahulumende ozaphatha intambo kwamanje kulandelwa isibonelo sokwenziwa kwele Burkina Faso kukhethwe abesifazane labesilisa abaqotho abazalikhokhela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwesiphangiphangi. Leli ilona thuba uMkhwananzi athi okumele uZulu atshengise ukukhonona kwakhe phezu kokwenza kukahulumende olokhe eqhubekela phambili esehluleka ukunakekela izizalwane zakhe.
So yili thuba lethu thina abanye ade siphandle ukuthi sibambane sithathe ithuba leli ukutshengisela ukukhonona kwethu ngenhlupho esihlangana lazo elizweni leZimbabwe. Ngiyathemba kakhulu lokhu yinto esikwanisa ukuthi singenelise ukuthi siyenze nxa singamanyana njalo singesabi, ngoba kusela nto yokwesaba, sesaba umnyama ngelamphisi.
Wathi yena ngokwakhe ufisa ukuthi ngabe lwenziwa ngesiphangiphangi ukhetho hathi ukulindela umnyaka ka-2018.
Thina sithi ukhetho lolu kaluletwe ngapha eduze luletwe masinyane kulungiswa konke inhlupho ade sikhangelane lokuthi ukhetho lwethu lubuhambiswa njani.
Wengeza ethi kungakho kumele bonke abalezimali zabo emabhanga kakhulukazi abakuhlangothi alukhokhelayo lwabaphila ngokuthengisa bakhiphe imadlana zabo emabhanga la kuze kufike leso sikhathi sokuba uhulumende enze okuzaphathisa ukuthuthukisa ilizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe, iRBZ, uMnumzana John Mangudya ubikwa esexwayise abantu ukuthi bengakhuphi yonke imali yabo emabhanga ngenxa yokwesaba uhlelo lwemali yama-bond notes. Lona athi injongo yalo ayisiyo yokuqeda ukusilela kwemali elizweni, kodwa ngeyokuncedisa abakhupha impahla elizweni besiyazithengisa kwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba kanye lezinye inhlelo zaleli bhanga, sixoxe noMnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Akusazwiseki ukuthi ama-exporters bazawasebenzisa njani ama-bond notes angama-$2, nama-$5, nama-$10, nama-$20. Iqiniso elikhona ukuthi abantu abalathemba ukuthi izimdola alisabuyeli fires back door. So ngendlela yakhe ekuzama ukuthi achasise ukuthi uzahamba njani, ngibona njengani uselahleka kancane. Ama-bond notes ebezasebenza okwesikhatshana nje engxenye inyanga ezintathu kumbe inyanga eziyisithupha, bezama ukubona ukuthi bengadinga i-permanent solution enjani, enjengokungena ku-Rand Monetary Union ungakhangelisisa i-200 million imali enilutshwane kakhulu lapha eZimbabwe, ikheshi esiyifunayo iningi kakhulu, kodwa bekumele azame elinye icebo ukuconvince ama-politicians ukuthi ingxenye kathesi asingeneni ku-Rand Monetary Union ngoba 60% of our exports are from South Africa. So abo-Namibia, labo-Lesotho, labo-Swaziland bakhona ku-Rand Monetary Union le-South Africa. Baye bezama ukuthi i-Rand leyabe lisekileta le lama-local currencies abo.
Ibhanga le-RBZ lithi njalo selinike esingathi ngama-incentives kulabo abathengisa impahla ngaphandle kwelizwe. Sesikhangela zonke nje inhlelo ezikhona, yiziphi ezingani zizancedisa ukuthi kungabi lokuswelakala kwemali elizweni njalo lo mnotho welizwe uthuthuke?
Uhlelo olungasebenza inhlelo ezimbili. Oqala ngama-export incentives ayasebenza ukuthi abantu balungise into abangasithengisa emazweni. Kodwa olunye uhlelo uhulumende okumele azame ukuthi ayenze ukuthi kumele anike i-industry imali ukuthi bathenge imitshina emitsha ukuthi i-production i-boostwe lapha eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye eseHarare. Studio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya udaba lwePanama Papers oluveza amagama abantu abachatshisa izimali zabo kwamanye amazwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umeya obikwa elenkulumo engavumelani labaningi wakwale Philippines ubikwa ekhokhela ngamavoti kukhetho lokudinga umongameli olokuqhutshwa namhlanje. Impumelelo yalolu khetho isikhona iveza uMayor Rodrigo Duterte wedolobho leDavao City ekhokhela ngamavoti aphindwe kabili kulaka Maroxas ancintisana laye. UDuterte oleminyaka edlula amachumi ayisikhombisa ubikwa elenkulumo ejekileyo njengesinothi seMelika laso esidinga ukuncintisa kukhetho lukamongameli uDonald Trump. Iziphathamandla zakwale Canada zibikwa ukuthi ingozi yemililo yeganga iqhamuke kulelo lizwe kuliviki edluleyo isisibanga neno. Limlilo iqhamuke esigabeni se-Alberta ngentshonalanga ele Canada yadala umonakalo omkhulu, imuli eziningi zatshiselwa imizi zasala zingasela ndawo zokuhlala. Okwamanje sesilichaya ezandleni sika Chris Gande we Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Elingali chona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Stanley Torima, isakhamuzi sedethe. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga mnumzana Chris.
Ungasitshela ngodaba lolo esilizwayo ukuthi inyamazana sezithwalise abantu nzima edethe la?
Ah, zisithwalise nzima indlovu kunje. So amalanga wonke nxa u-7 sechayile sesisuke ezinjini sesizama ukuzincamekela etareni lapha, hayi indlovu zisithwalise nzima. Singakwanisa ukuthi sikotshe indlovu engela magaba siyenze umsindo mbayimbayi, futhi iingulube zeganga lezi abazithi ingurungundu lazo ziyabe zisithwalisa amagaba avuzayo la.
Bona bathini abe-Parks and Wildlife abaliphathisini?
Labana kulalo incedo bake bathi bangathi dalalo. Imisekuthi ungakuphanga ukufaka i-report nje, but there is very little they do. there's very little they do to an extent ukuthi ungathi umelele bona ukuthi ukuthi konoko okulutshwana kusemasimini kuyathina kuziwa lengulube zangkhona kumbe lenjovu zangkhona asikatholi uncedo okuvela kwabephansi sihlale sithole uncedo kumnumzana uDumisani Sibanda unguguide ngesikhathiya kwezi yethu sele lo mbhobho zingazinezi ziyabaleza
zona izakhamizi azizami na ukuthi zibulale kumbe ziyethusele indlovu lezo
ziyazama ukuyethusela khonoko nje ukuyethusela la magaba but ukubulala phela ungabulala uyabe sumlandu le-national park so kuyabe kungayenzi ukuthi uzibulale ngaphandle bona labana abanikwa amapemithi okuyenza khonoko bengalizwela bebuye bezobulala especially inyamazana njengendlovu
njengoba usitsho wena ukuthi ziyangena lasemasimini kanti abantu balima ngaphi khonapho emasimini
abantu nxa uke wahamba lo mgwagwa osuka ku-main road o-ecross date osiya ewange national park entshonalanga kwangkhona yiko lapha abantu balima khona even edete enkomponi abantu balamasimi but lo nyaka abayenelisanga ukuthi belime because izulu lalingekho but nxa sisuka umhlubulo wedingani uyehle uze uyobamba idete kobo makwandara lupu emagoli ngali magoli yonke kulabanye bale mizi iseduzane letala yiko lapha watwarisa khona inzima lenyamazana zona lezi
manje njengoba usitshona ukuthi abantu emasimini kungani kuyaphazamiseka kutsho ukuthi ukudla-ke kuyatholakala khona ukudla emasimini
ukudla okukhona uyana ukuthi ama-crops amaningi atsha but khonoko kwasevayo khonoko abantu bazama ukuthi bebona ukuthi bengathola one or two things kungabachova okweviki ezimbili ezintathu kumbe okwenyanga yonke but yana ukuthi inyamazana indlela ezenza ngayo ngokuthi ungayekele ukulala ukangele definitely akulalutho ozaluzuza abantu bazathola nje okulutshwane khonoko kwasevivila
hhayi isikhathi iso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
kade ngiyabonga ukukhuluma lani emsakazweni we-studio 7 balaleli bezimbabwe ngisithi nje ngxenye omlimi ngasiphathisa sisevive idrout yona leyi
hhayi lathi sibongile ube lelangelihle
ngiyabonga kanti
lo-ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba igama lami nguChris Gande lilani
sibonge uChris Gande we-studio 7 obesethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba Omunye wabangene kuhlelo lweMandela Washington Fellowship, umnumzana Thobelihle Moyo, uthi ulwazi azaluthola phansi kwalolu hlelo uzalusebenzisa ukuthuthukisa ukusetshenziswa kwamadola kwamandla esola elizweni. Umoyo ngomunye wabasakhulayo beZimbabwe abangamachumi ayisithupha abaza eMelika ukuze qhuba izifundo emakolitshini achiyeneyo ngenyanga ezayo. Umoyo uxoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Ngilamakhampani amabili engiwasebenzelayo eyokuqala ithiwa yigxila consulting siyaconsulta sitshela abantu ababefisa ukwenza ama-project abo awesola lawo e-biogas ukuthi bangawenza njani kahle ngendlela engaduliyo futhi lokuthi ama-project angikhona siwadizayine kuhle nje then ngingu-director futhi we-Solar Tech Africa eyikhampani e-installa ama-solar panels lama-solar irrigation schemes lama-solar street lights nje kobulawayo lakwezinye izindawo nje
Ukubuya eMelika kuza kuphathisa ngayiphi indlela?
Ukubuya eAmerica kuzanika ichance yokuthi ngihlangane labanye abantu abatsha abangu-1000 abavela kwamanye amazwe akhona apha e-Africa nokuthi sichathikelane ulwazi ngokuthi bona benzani ukuthi bathuthukise indawo zabo. Njalo ngizathola isikhathi sokuthi ngifunde ukuthi singathuthukisa njani amabhizinisi ethu awe-renewable energy lapha eZimbabwe ukuze abantu beZimbabwe labo benelise ukuthola i-renewable energy ngoba kungakhangela about 55% of i-population ye eZimbabwe ayila access to reliable electricity so ngiyafunda about better ways of ukuthi abantu bangathola njani amandla angalimaziyo i-environment yethu ngendlela aphekwa ngayo
Nxa lifaka amasola lapha abantu abaliqhathayo kakhulu ngabasemaphandleni ngabasemadolobheni kumbe kuhlangene nje
kuhlangene nje ikakhulu kulezi insuku abafuna amasola kakhulu ngabalimi abaningi ababefuna ukwenza amasola irrigation systems abo ngoba kulezi insuku amagetsi atholakali emakhaya le so they now prefer ukuthi basebenzise isola ukuthi bathelele izilimo zabo.
Uzabe ukuliphi college?
Ngizabe ngise-Rutgers University eNew Jersey.
Oqhuba zona izifundo ze-renewable energy?
Iye, ngizabe ngisenza okuthiwa yi-business and entrepreneurship but with a focus kakhulu on energy. Njengoba ukwazi ukuthi u-Obama, one of his big projects akhe yilana ethiwa yi-Power Africa. So this time around eRutgers University ufake abantu abafuna ukuthuthukisa amabhizinisi ahambelana lokwe-energy e-Africa.
Lo mnumzana Thobelihle Moyo omunye wabasakhulayo beZimbabwe abangene kuhlelo lweMandela Washing Fellowship lonyaka ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Amapholisa eBotswana athi asephezu kokucubungula udaba lokubulawa kwaye isiphathamandla senkampani yeZimbabwe unkosikazi Shingayi idliwayo obulewe kabuhlungu kulelo lizwe duze lomngcele wePlumtree. UMartin Gwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumisa amapholisa eBotswana umnumzana Dipte Pheko Mutube utshele iStudio 7 ukuthi baqhubeka becubungula udaba lukankosikazi Dliwayo kulandela ukutholakala kwesidumbu sakhe duze komngcele wePlumtree ngempelaviki. Umtube uthi akukaveli okuningi ngemfa kaDliwayo noma nje ebikwa wabizwa ngabantu eBotswana ukuzokhulumisana ngebhizimusi. Umtube uthi abakalandeli umkhondo ukuthi ungabe kulabantu abaselomkhuba wokuhuga abantu bebayinga ukuthi bababizela ukuzokhuluma ibhizimusi bathi bengafika eBotswana.
I can't remember. I'm not saying it is the first incident. I can't remember for now. The investigations are still on.
UDliwayo ubikwa itholakele ebotshelwe esihlahleni ebotshwe konke izandla lenyawo. Amapholisa weZimbabwe abikwa esefikile ukuzoncedisa ekucubunguleni lolu dabo bebambene izandla labanye babo abeBotswana. Amaphephandaba amaningi ikakhulu aweZimbabwe abike ukuthi sekusesatshelwa ukuthi sekulezi kliki ezinxusa abantu kwele Botswana zithembisa ukukhuluma ngezebhizimusi kanti inhloso yibugebengu. IStudio 7 izame ukubamba umeli weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Thomas Mandikora kodwa iofisi yakhe ithe akekho elizweni okwamanje njalo kula umunye ongakhuluma lentatheli izindaba phezu kwalolu daba. Iningi labeZimbabwe liveze ukukhathazeka njalo lithele lithidibele ngalesehlakalo elizweni lokuthula elifana neBotswana.
Kuyethusa kakhulu ukuza indaba lezi. I think the way esizwe kuthiwa umuntu lobulewe ngayo is so shocking and on top of that kangani kulama-reports okuthi khona it could be part of ama syndicates mbela kulabantu ababizela abantu ngapha bebabulale into esabisayo kakhulu.
Kuhlala kubikwa ngokuqonga kodalwa amacala amancane okuntshontsha lokunye ezigabeni eseduze lomncele weZimbabwe kodwa amacala okubulala engavamanga. UDliwayo ubedabuka eNorton njalo uchiya abantwana abathathu. NginguMartin Gwenya wendaba seStudio 7 ngisabulongele eBotswana.
Isikhathi savumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singeke hlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamuhla. Kwenziwa inkuthazo yokuthi osikomichi beMandebeleni baphumele indlela engasiza abasinda kumbhoqazo wegugrawundi ukuze bathole ingwalo zokuzalwa lezithupha. Umthethandaba weHigh Court ulahla isicelo sikamnumzana Bernard Manyenyeni umeya weHarare esokuthi abuyiselwe emsebenzini ngokuphangisa. Amapholisa eBotswana athi aphezu kokucubungula udaba lokubulawa kwaye isiphathamandla senkampani eZimbabwe unkosikazi Shingayi Dliwayo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.